kwenza kele emasebeleni nosikubonile amata mkhantise kakhulu ngapha emkhayisa kakhulu emkhayisayo kulabanye nje abathi hhayi ndozabakuhle so basebe sithi hhayi bona bakhanyide hhayi baqibiwe ngokutho kwabo so basebe ngena labo ezi amata mkhantise emkhayisayo kodwa-ke ngemva kwalokho-ke iphathi nayo ile mzamo yenza ukuthi-ke laba bantu-ke besuse amabizo abo ngendlela okhithwe sikhulumeni sephathi
kodwa sikhuluma nje kungabe kuthembisa ukuthi abanye bazakhupha amabizo abo
hhayi i-response khona abaningi about 70% yabobona laba kade ephathi ekhulumisana labo sebavuma sekuthi hhayi bazakhipha amabizo abo so sikhangelele ukuthi kuzaba nemphumela enhle hhayi khona ukuthi kuqine sokulwiswana sokusiwa kuma-court ngoba sesinxa kunjalo abantu bengavumi ukukhipha amagama abo sengathi abasebenza besitha kodwa abantu nxa sibili bengama-champion abafisa ukuthi iphathi yethu sisisiwi ngikhithizana i-PF kuyamele ukuthi bekhiphe amagama abo ngenxa yokuthi ama-signatures abo abawasebenzisayo ongasiwo ama-signature ephathi kunabantu ababezikele ukuthi bazafayinela imathekeleni noso ngezinye indlela singabaxwayisa ukuthi ngezinye indlela singathi i-fraud ongenzi ukuthi lowo muntu singamphophisa ngezinye indlela so siyabaxwayisa ukuthi hhayi abakhiphe amagama abo labo kodwa kabayali so-ke kodwa nxa besala iphathi asezweni iyasala engasela amanye ama-options kodwa kuphele ukuthi
kungani kube lamabizo la amaningi enkaya nxa sokuqhathaniswa lezinye izigaba zelizwe kumbe singathi emathebeleleni South akubanga le gama ngitsho leli lodwa
abantu bona ngokusho kwabo bathi nawo bebekhangelele ukuthi nabo babe ngama-candidate besithi khona hhayi kucocas isahlwinile kodwa iphathi yona yayikhulumele ukuthi asoze kube ngokuthi nxawinle cocas kodwa kuzaba ngendlela yokuthi khona abana ababephethe ukhetho esasithi i-independent panel yiyo ezadecide ukuthi i-candidate ekhanya yenze kuhle kumanye ama-candidate delay so bona laba abakhithwayo bephathi even iphathi yona iphathi i-leadership azange ibe nesandla phezu kwalokho kwenzakala kuphela ukuthi yona iphaneli yiyo yabonayo ukuthi hayi laba yibo kumele ukuthi bangene ihlupho nje kuphela abakhala ngakho bathi hayi baphuza ukuthi betshelwe ukuthi abaphumelelanga so-ke basebesenza khonokho abakwenzayo it was a bad thing ezinye indlela.